njengoba ndabe ndithi ikhofela ngobaba uShangirai asila sizathu sokuthi uthulambanelo lo mnangagwa ngoba sonke siyakwazi ukuthi umnangagwa yizani uPF njalo umnangagwa nguye ukubulala abantwana baseZimbabwe sizabambana njani labo bezani ukuthi sitholani siyakwazi nje lukandaba ukuthi ngo-2008-2009 sabambana lezani uPF uhulumende womanyana labo namasebenzelo abo asibantu ukubambana labo asifuni lutho kubo thina sifuna ukubambana namabandla aphikisayo ukwenza ukuthi siqethule yena leyo mnangagwa ngoba uma sisizwa emaphephandaba athi khona yena yena nguye ozathatha intambo momgabo sesile so asinabudlelane naye thina thina sinokumkhipha.
Akula ngitsho imizamo eke yaba khona phakathi kukababa uTsvangirai ukuthi ihlangane lo mnangagwa kumbe bakhulumisane ngodaba olunjani?
Hayi, akula mizamo enjalo. Asazini ukuthi sathi sisiya kwi-congress njengebandla le-NDC sapha umlando kubaba uTsvangirai ukuthi kakhulume lezizalwane zaseZimbabwe ukuthi senzeni ngokukhupha leyenzane ukuze lishimo yalo mgoqo lezaphuma nawo asizange sikhulume ngezane sathi kakhulumisane nabomama abamachurchi nabontanga nabasemabhizinisi amavenda odrayiva bemchova abantu abemayunivesithi wonke nje isitifiketi nostakeholder othole nzima ngendaba yezanu lapho esamthuma gunta ayikhuluma la lokhu kwezanu asilasikhathi labo ngoba sizabambana nesita esiyiso silwa nazo ukuthi sizatholani ngaphandle kokuthi bazaphinda basicile futhi kezwabona kungebaphinde basila nje bevela bemandana nama-ice cream